Ucwaningo olwethulwe ngabeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat luveza ukuthi umuntu oyedwa emulini ubelakho ukunakekelwa ngamadola azinkulungwane phose ezingamachumi amathathu i-$29,778.08 ngenyanga kaMbimbitho. Intengo yempahla ehlukeneyo ezitolo layo iya ikhuphuka ngedola leZimbabwe okungahambelani leholo likaZulu. Inkosikazi Philisiwe Mathuthu, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi bahlangana lobunzima ngoba imali yabo ayeneli konke abakufunayo.
Imali esiyitholayo ayeneli lutho, nxa sesibona kuthiwa kwehlile kuyasidanisa, ngoba kithi akukho lokhu nxa sikhangele izimuli zethu. Lokuthi seneliswa ngokunganani kuyasidanisa, asazi ukuthi vele siphila njani inyanga yonke. Aluba bayabhoda bakhangele andubana babhale izinto ezingayisizo ezikuground, lama-rates akhona yiwo amanye ayenza ukuthi izinto zikhwele, ngoba umuntu lomuntu ule-rate yakhe esitolo sakhe.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi okubhalwe phansi akuhambisani lokubonwa ngabantu ezitolo.
Konke lokho kukhulunywayo ukuthi intengo yezinto iyehla kubonwa yilabo ababhalayo, kodwa ezakhamizini kubathengi akukho la kancane okwehlayo. Impilo ibanzima kakhulu suku ngosuku, abasenelisi ukuthenga ukudla, kubhadala i-school fees lokwenza konke lokuyana. Lezo zinto ezibhalwayo kazihambisani lalokho abantu abahlangana lakho phansi. Kumele basebenzise lokho abantu abahlangana lakho phansi kulokuthi bakhulume ngalokho okusemaphepheni nje okungafikiyo ebantwini.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolijini le-National University of Science and Technology i-NUST, uthi intengo yempahla ezitolo iqhubeka isehla ngedola leMelika.
I-inflation rate kuthiwe iyehlile, lokhu kutsho ukubana isiqhubu sokukhwela kwentengo yempahla elizweni jikelele yehlile. Njalo sinanzelela ukubana sikhuluma ngalokho sikuthi i-blended inflation, yintengo yempahla nge-US dollar langeZimbabwean dollar. Esikunanzelela ukubana xa siqathanisa lomnyaka ophelileyo, kunanzelele ukubana isiqubu sokukhwela kwama-prices singathi sehlile. Lokhu ngabe kubangelwa kakhulu ngokwehla kwesiqubu sokukhwela kwentengo, ikakhulu sikhangele ngemali yamanye amazwe nge-US dollar. Isiqubu esingabe silokhu sikhwela kakhulu isiqubu sokukhwela ngentengo yakithi.
Unkosikazi Sanele Maphosa, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi umumo okhona elizweni unzima, akuhambelani lokukhona ezitolo.
Nxa sikhangele isimo ukuthi sinjani theselizweni, lokhu kuyasidanisa, ngoba lani loba thesinqabe sithi inflation iyehlile, thina sikubone kunjalo. Ama-prices ayaqansa khathe sivini lema-shops, ama-rate kwenye ishop yathola i-$1 1.5, kwenye i-1.3, akula le-shop eyodwa le-rate eqondileyo. So lokhu abakutshoyo thina phandle sikubona, kulabo ngcono lokhu esibubonayo, ngoba intengo yempahla lokhu iqansa.
Ugatsha lweZimstat luveze njalo ukuba ukugugudeka komnotho lokhu kwengezelelwe yokuqonga kwendleko zezikolo, ezempilakahle kanye lezinye ezinjengemithelo kakhansili lezokuhambisa. Umqondisi weZimstat umnumzana Taguma Mahonde wazise njalo ukuthi eleZimbabwe selibala ukuwa kwesisindo somnotho wakuleli besebenzisa idola leZimbabwe kanye leMelika. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ningubathabile Masuku.